Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlaka 27 kuNkwekwezi 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi uzathatha amanyathelo alukhuni kubandla le-MDC nxa lingafeza isithembiso sokutshengisela ngemva komhlangano waleli bandla obusenzelwa edolobheni leGwele. Isidumbu sikamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ophiwe inhlonipho yesizwe sesikhangelelwe ukufika elizweni lamhlanje ngemva kokwehluleka ukusuka kwele South Africa izolo.
Akusebenzela kocele kusizwe uqhawe, kodwa engasoze kwenzeke ukuthi ngiyelala-ke lapho kuthiwa kulamaqhawe khona khona, lapho kulabazali bami khona, lapho kulabafowethu khona, yiphi emanxeleni entaba.
Njengenhlala yenza ebuseni lamhlanje ke sizalethulela imilayezelo yenu balaleli bethu.
Salibonani lonke basakazi beZimbabwe lani bostudio wawastudio 7. Siyalibonga ngohlelo lwelisipha lona. Mina ngiphezu kwamakhubhelo ukuthi yena umakhubhe shiwa akaziboni into kakwenzayo kuyayanisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uzathatha amanyathelo alukhuni kubandla le-MDC nxa lingafeza isithembiso sokutshengisela ngemva komhlangano waleli bandla obusenzelwa eGweru. Lokhu kukhulunywe ngumphathintambo ezenzakala elizweni umnumzana Kane Matema kulandela imbiko yomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa otshele umhlangano weCongress obuseGweru ukuthi abalandeli bakhe bazatshengisela besola ukonakala komnotho welizwe. Kesizwe amazwi kamnumzana Matema.
Such reckless threats made against any constitutional order in any part of the world require and invite a vigorous response from any responsible government. Governments are there to protect peace and to ensure that citizens claim and exercise their rights, while at the same time discharging and fulfilling their obligations fully, regardless of individual status, motivation, cause or party affiliation.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Kane Matema umphathintambo ezazakala elizweni. Lokhu sikudaba lwe-MDC Congress lapho kade kukhethwa inkokheli yeziphathamandla zaleli bandla khonale eGweru. Leli bandla lithi lizethula impumelo yokhetho obelusenziwa namhlanje ngezikhathi zabo 10 ekuseni. Isidumbu sikamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa obengumkhokheli webandla lezanu PF waphiwa inhlonipho yesizwe sesikhangelelwe ukufika elizweni lamhlanje ngemva kokwehluleka ukusuka kwele South Africa izolo. Imuli lezihlobo zikamuyi sezisele zilembuzo yokuthi kanti vele isidumbu sisele njani eSouth Africa, yena umkakhe labanye kade besikhaphile bengenile kundizamtshina ye-Airlink. Kulembiko ethi batshelwe ukuba ibhokisi afakwe kulo umuyi likhulu kakhulu okokuthi alenelisanga ukukwana endizamtshineni le. Kodwa abanye bathi akwenzakali lokhu ukuthi ibhokisi lomuyi lingeneli ukungena kundizamtshina ngoba indizamtshina le inkulu njalo yandise ukuthwala amanye amabhokisi amakhulu. sixoxele siphathamandla sebandla le PF Zapu umnumzana Strike Mkandla saqala ngokumbuza ukuthi ibandla lamukele njani ukuphiwa isicoco seqhawe lesizwe iNational Hero okwenziwe umnumzana Dabengwa.
Bekufanele aphiwe isicoco sobuqhawe ngoba uliqhawe. Kodwa-ke nxa umuntu ephiwa isicoco sobuqhawe okwakuhluphe namabala akhona asetshenziswayo athi wona uzibanibani sesimuphe i-declaration yokuba liqhawe was declared so and so a national hero. Now lokho nxa kusitsho ukuthi ababusayo sebevumile ukuthi hhayi bakhumbule ukuthi liqhawe kulungile. Into ehluphayo-ke ukuthi nxa umuntu esithi sesikwenze iqhawe kutho ukuthi kungasilo qhawe basesiba liqhawe ngoba sebetsho njalo bona. Now lokho kakusikho, yikho sometimes asikhale ngokuthi sithi kumele kucace ukuthi umuntu nowevele liqhawe. Sokusenzakalayo ukuthi labantu wonke sebevumile ukuthi liqhawe. But nxa ukhangela okomthetho kahulumende lokhu bakwenzela ukuthi umuntu lo njengoba sesithe uhulumende uyavuma ukuthi liqhawe sokubakhulula ukuthi baphe uncedo baphe kumbe zimendulo ngezenzani konke lokhuyana okwabo ukuthi hhayi lathi njengohulumente siyavuma ukuthi umuntu uliqhawe. So hhayi kuwo liqhawe kuyavunywa la umnikazi wayengazange akwale wathi yena sakusebenzela konke lokhu izinto zokuqhawe kodwa engasoze kwenzeke ukuthi ngiyelala-ke lapho kuthiwa kulamaqhawe khona ekakithi ikhona lapho kulabazali bami khona lapho kulabafowethu khona kithi emanxeleni nendawo zilini. So-ke ngenye into ekhona-ke ukuba yihero abaqambileyo ngakutsho ukuthi seza kuyalala lapho kulabanye abathi bangamaqhawe la.
Nxa kuyikuthi kona uhulumende uzathi ayebekwa emathuneni eHarare eNational Heroes Acre kuzavumakala yini kumbe yinto evele isivaliwe ukuthi akula ngendlela angahanjiswa khona?
Akuvela kula muntu ozakuzama khonokho bayakwazi lokhu and I think u-vice president uMohadi ekukhulumeni kwakhe ukujile ukuthi uyakwazi ukuthi lo abakibo labo balendlela yabo lapho abafuna ukumbeka khona kodwa uhulumende uzaletha uncedo lonke okumele balwenze nxa umuntu ebe national hero.
Ye, sizwa kuthiwa uhulumende nguye obephathisile ukuthi ayekwelatshwa kwele India. Kuliqiniso yini lokho?
Lokho izinto ezaziwa yini kodwa esikwaziyo ukuthi labo babelesandla abanye but lokho sikuzwe ngemuva kwesikhathi ukuthi labo babelesandla ngoba nxa umuntu elungisele ukuhamba omunye angezezwe ukuthi kuthiwa kusolakale lokhu lokho layaphathisa kasizihambe kuhlabele umhlaba wonke ukuthi limbona ihamba nje ngoba labo bantu abafakileyo ngofakayo yafaka isandla ya kuyakhanya ukuthi labo bafaka isandla.
Manje ukhangelelwe ukuthi uzangcwatshwa nini?
Nxa kuhamba ngokulungiswa kwakho ngokuhlelwa kwakhona kumele abekwe ngomgqibelo ngesathurday emanxeleni. Kodwa-ke okutho ukuthi kuzaba leminye imicimbicimbi loba kule izikhumbuzo phakathi laphakathi lapho abantu bayabekhona behlanganyela ndawonye bethandaza and then-ke isidubu singakahambi kuya le emanxeleni kungaba lo mcimbicimbi womkhudlwana kobulawayo ukuthi abantu bavalelise labo into abebephila layo.
Kungakuhamba njani kubandla? Kukhona yini osekhangelelwe ukuthi nguyozakhokhela?
Hhayi kungajahwanga lokhu ngoba yena udabenga wasenzela into enhle kakhulu engajwayelekanga emabandleni lapha wathi yena izaphu lingakhoswa abantu ukuthi umuntu uba ngupresident abe lamathuba amabili i-two terms of office. Wathi i-first term yakhe yokuqala yayisuka ngo-2010 for 5 years ebesibili samngenisa ngo-2016 washo wathi lapha sengena i-term yami yesibili ngiyadaba ukuthi lingikhethile kodwa yikho sokokugcina lokhu kumele liqalise ukucabanga ukuthi lizakwenza njani nxa ngingasekho ngoba sengiku-term yami yesibili eyokugcina. So ngo-2020 ne-Congress ka-2020 ngizabuya ngizokwethula amabhandi ngifakele imfakazi ngokunyaka sengiqedile kwami i-two terms ziyabe seziphelile. Ngakho-ke akuzange kudingeke ukuthi abantu baqalise ukungunguna baqalise ukubhodabhoda emsamo ngoba kwathi bathi kukhulunywa ukuthi khathesi njengoba kuqalisile kunje ngo-2016 suka lapha nje qalise ukucabanga ukuthi ngizakhetha ebantwini abanjani ukuthi kube lo president olandelayo. So I see onto esiyijahileleyo ukuthi nxa onto silijumisise sokuqhula nje masinyane, but besesewafika besesewaphutsha ngoba by August 2020 kumele sibe le-Congress yethu elandelayo.
Alo-ke ngumnumzana Strike Mkandla, unobhala jikelele webandla lezaphu, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Iqhuku labasekeli bebandla lezanu PF libuthene phandle kwesigodlo someli weZimbabwe kwelemelika ngomgqibelo litshengisela besola izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF ama-targeted sanctions. Abantu laba bebephethe amagwaliba alotshwe imilayezelo etshiyeneyo eminye ethi eleZimbabwe kalisoze vele laba phansi kwabahuquluzi benotho njalo. Okwamanje ke esikhangele ezivela emsakazweni lemaphephandabeni atshiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi udubo lwamanzi edolobheni lwakoBulawayo soluzaqhela njalo kusukela kokuvalwa kwamalanga amabili ngeviki obekwenzakala ngenxa yezizathu ezimbalwa. Asazi-ke ukuthi kuzafakelwa amanye amalanga amangaki awokuvalwa kwamanzi. Iphephandaba le-The Herald lithi iziphathamandla zedale lephalamende sezikhathazeke kakhulu ngokungazi kwabaphathintambo bakahulumende ukuzophendula imibuzo osekudingakala ukucela umongameli ukuthi ababambe ngamandla bezophendula imibuzo yama-MPs, ama-Members of Parliament. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Salibonani lonke basakazi beZimbabwe lani bo-Studio Studio 7, siyalibonga ngohlelo lwelisipha lona. Mina ngiphezu kwamakhuphelo ukuthi yena umakhuphe shuwa akaziboni into okakwenzayo kuyayangisa. Kambe shuwa kuyini khona lokhu akwenzayo esibona sidubeka thina abantu bangaka, ayethona ebambana lo mnangagwa esenzenje esiyabambana naye funa ukubhidliza ibandla le-MPC. Hambili kochamisa.
Mina ngingulikani lami ngithi alale ngokuthula ngisekutswana, azilalele ngokuthula umdala wethu. Sizoyala lokhu simcabanga.
Sayonani abasibambela umsebenzi wethu we-Studio 7, ngiyalibingelela lonke njalo ngiyalithanda lonke. Ngithi inkosi kayibe lami ilikhokheli ngomsebenzi wenu omkhulu kangake elisenzela wona. Zihlobo zami, ngithe ngiyakhala bantwana beZimbabwe, sesilahlekele liqhawe lethu ubaba uDabengu. Kubuhlungu kakhulu, ubaba waleli ilizwe lethu leli uze walithiya vele engazanga lokuka livuse ngitho bakithi. Hey, siyakhala kakhulu bantwana, abantwana beZimbabwe sikhalela ubaba. Sithilala ngokuthula qhawe lethu. Siyabonga umsebenzi omkhulu owasenzela wona lathi sisebancane, saze sakhula sisizwa kulo baba uDabengu. Namhlokhu sephumule ubaba. Siyabonga.
Mina ngingcube ngise-Victoria Falls. Bengithanda ukubingelela bonke abasakazi be-Studio 7, ngisithi salibonani lonke nje. Mina kungokwakuqala ukuhlanganela le-Studio 7, ngisithi salibonani lonke futhi mthwakazi. Mina okwakuqala engingakutho phakathi kwale-Studio 7 ngithanda ukuthi ngazise abantu ngokuthi kakhulu ngibonga ubaba uDabengu ngomsebenzi omkhulu othe wawenza phakathi nakwelizwe lethu leZimbabwe. Ngisithi ulale ngokuthula baba Dabengu kimi la kumuli yeZimbabwe. Nginanzelela ukuthi wena ube isifundiso njalo ngiphinde ngithi lapho uya khona besicela ukuthi ube ngusinia la kanye ngiphinde ngithi njalo usuyisinia kithi thina esingakahambi kulolu hambo osuhambekile wena. Ma sifika kule ndawo sizathola ukuthi uzoza sigcinela indawo. Ngiyabonga.
Salibonani lonke mthwakazi leZimbabwe yonke jikelele okhulumayo ngukhoza. Ngizokwazi ukukhala kakhulu ngalesi sehlakalo esehlele ilizwe ngokudlula kweqhawe ubaba uDabengu. Sibuhlungu, siyakhala, silahlekelwe kakhulu ngabantu abasilahlekela ababa loncedo olukhulu ngesikhathi ekhulula ilizwe. Walala ejele elwela thina, walala lezinyamazana elwela thina, lala lezinyoka elwela thina. Yazi kubuhlungu lokhu okusehlele, kubuhlungu. Siswele namazwi ukuthi singathini, kodwa hhayi kubuhlungu, kubuhlungu. Sesithi lapha khona umoya wakho ulale ngokuthula. Siyayibonga imisebenzi yakho asenzela yona ubaba uDabengu. Noma nje abanye bengazange bayibona bambiza ngobuthengisi, kodwa-ke iqiniso liyaziwa ukuthi ubaba uDabengu wayibo basikhululele. Noma bengathiwa khona waba bangabathengisi noma waba yini, iqiniso siyalazi. Siyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje-ke ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabhomba amabili adubuke kwele Nepal abulele abantu abane kwalimala abambalwa. Umongameli Donald Trump wele Melika ube ngumongameli welinye ilizwe owakuqala ukuhlangana lenkosi uNaruhito wakwele Japan kulandela ukukhethwa kwakhe ekuqaleni kwayonale inyanga. Umbukiso wezamabhizimusi lokulibazisa owenziwa kanye ngomnyaka oweZim Expo ugcitshwe izolo edolobheni leChicago ngapha kwele Melika. Bekule midlalo etshiyeneyo ebalisa owenguqu lapho amaqembu amathathu angqikelane elwela inkezo yeZim Expo Soccer Cup. Kube njalo leminye imidlalo efana lokubukisa ubuhle oka Miss Zim Expo 2019. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika ebezisembukisweni lo, wasethulela udaba olulandelayo.
Yes, cela sitshele ibizo lakho baba.
Udumisani Mpofu.
Ye, linjani Mpofu?
Hayi, ngiyaphila.
Ye, singathi kukuhambele njani lapho uzedinga la?
Hayi, bengizorenew isipassport and it was very smooth, uhambe kahle. So
ye,
ngcono kunokuya e-DC and my expenses and everything.
Uh-huh.
So it was just a 2-hour drive ukuza lapha and I told uncedo oluhle kahle.
Ye, so singathi-ke uvela ngabokonkona.
Ngaplapha
ihlale
eMichigan, just a border eMichigan le Indiana, so it's about 1.5 hours to here.
Yeah, singathi vele bekukuhlupha kakhulu into ze passport lezi.
No, it will expire next month.
Uh-huh.
So Yeah, but when I realized ukuthi izime expo in Chicago, that's why I waited. I didn't want it to expire. Yeah. And it's my first time doing it, but it works so good. I mean, it's cheaper than we had to see, like you said.
So singathi ke kodwa uncedo olubona belunika abantu lapha lonjani.
I'm sure I just saw it on the Imboneko website. Zim Expo ukuthi kuyalungiselwa ama passport, but bengazi, but I think abantu abaningi abayazi incedo oluhle kakhulu.
So singathi ke awutholile sibulokufisayo.
Hayi, ngitholile, yancedakele kahle sibu.
Yes, siyabonga kakhulu baba.
All right, hayi.
Thank you so much. Yeah, linjani zuruka ndaba lapha ke ndomfowethu. Yeah, umfowethu endaye lapha ngubani?
UJetro.
Yeah, Jetro.
Kancube, kogawule.
Uthini Jetro?
Hayi, ngiyaphila baba, kunjani?
Hayi, mbijani. So akusethula ndani lapha kuzimetho?
Ngila kuzohlangana labanye osomabhizinisi, labanye abafuna ukuba ngosomabhizinisi, just to share ideas and see what we can do. Yeah.
Wena ubona zana ukuthakazelele kakhulu kweni?
Mina ngikuthakazelayo ukubona abantu bamabhizinisi, kwe ngifuna ukubona ngizwe ukuthi abanye what are they doing in America. Some people have done so well in America here, so just wanna get ideas.
Cela ukufaka isintu khonokho?
Yeah. Abantu abaningi lapha sebephumelele eAmerica lapha besenza amabhizinisi achiyeneyo. Abanye bawenza khonapha, abanye bawenza ekhaya. So I was ukuzama nami ukuthi ngithole ama-ideas ukuthi bona bayenzayo.
Sibona njalo kulabantu bama-passport office lapha.
Yes.
Uhamba njani?
Ya, bayanceda ukuthi ba-renewe abantu ama-passports ase-expired belapha. And ba-register abantwana abazalelwe lapha abafuna ama-passport awekhaya eZimbabwe, ama-birth certificates, everything. Kuyanceda kakhulu ngoba abantu loko bekufuna ukuba ngamaZimbabweans abakafuna ukukhala ukuba ngamaZimbabweans, so kuyanceda kakhulu.
Nxa sisikhangela futhi kulo mncintiswano lo weZimbabwe USA, ubona
njani? Umncintiswano omuhle nje, yiwo wenza ngathi okwenza iZim Expo ikhanye, you know, ijabulisa kakhulu. Is the one of the, you know, main event there.
Yeah, kuthi ukhangazana kuyasebenzeka.
Kuyasebenzeka sibi. Yeah.
Kula labantu phela siyabona ke abaphekayo la.
Yeah.
Baphekayo.
Amanqini.
Wachayile la.
Amanqini nasengiwachayile.
Abenjalo
ukukhumbuze. Wow. Angikhumbuze ekhaya.
Yeah.
Sesibusile imave evane sesiyichayile.
Yeah, kuthi yayithi mnyam phela.
Yeah, I know. Asitaya siyichayile kuphela.
Hayi, sizayithiya kunjani.
Okay.
Nxa sokubuya ke okunye okukhangeleyo khonapha.
I mean, ukwazana, I think we are meeting a guy abantu abavela ku different states. Wenza sasa de kakhulu nje amaZimbabweans.
Sitho ke ibizo lesibongo.
Hayi, ibizo ngingu Esther Gwebo, ngivelele Indiana. Ngibuye lapha ukuthi ngizo renew passport yami expire ngo August. So ke ngincedisiwe lapha, ngifike lapha ngathi ngo-1 p.m. roughly by 3 p.m. sengiqedile, sengihamba. So siyaappreciate kakhulu umsebenzi eliwenzayo bantu beZim Expo lana ma-members awe embassy yaseZimbabwe abade bekhona apha behlanganani labantu beZim Expo bencedisana ukuthi sikwanise ukuthi sibe le mfanelo zethu ezikwanileyo. Siyaletha ukubonga kakhulu. Mina namhla ngibhadele $145 ukurenew ipassport yami. Ngathenjiswa ukuthi ngingahamba la maphepha lawa ngiwaposta ngendlela efaneleyo, ngitshengiswe ngayo. Kufanele ukuthi within a month ipassport yami ibisifikile.
Ye, nxa sikhangele sibili ubona ngizane isikhathi osithethiyo lapha, siyakujabulisa.
Siyajabulisa kakhulu futhi.
Awuhlalanga kakhulu?
Hayi, angihlalanga kakhulu.
Njengekhaya laphana ukuthi kuyaba kulendwendwe.
Hayi, akudumela ndwendwe futhi njalo. Kube very convenient because kufika abantu abaningi bavele ema-Wisconsin, abavele Tennessee, abavele Pennsylvania, abavele Indiana. Abantu baningi kakhulu abafike lapha because the driving distance for all of us ukuthi sibuye la. Yeah.
Lezo ke ngezinye zezizalwane zeZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ebezisembukisweni wezamabhizimusi lokuzilibazisa oweZim Expo. Bebexoxa ke ecingweni, bebexoxa lo Gibbs Dube, hatshi ecingweni khona le edolobheni leChicago, khona pha kwele Melika.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Jaiva ke lo Skyva ingoma ethi imali yeqolo asazi ke ukuthi imali yani leyo kodwa ke singakagqiba ihlelo lothu lamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uhulumende uthi uzathatha amanyathelo alukhuni kubandla le MDC nxa lingafeza isithembiso sokutshengisela ngemva komhlangano waleli bandla obusenzelwa eGweru lapho okwekude kukhethwa inkokheli ye siyazi ukuthi impumela izaphuma ke ekuseni lamhlanje ngo-10. Hayi, igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.